Zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 15 Mpalakazi 2022 uGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Africa's economic transition depends on good government, healthy populations and reliable and affordable energy.
These things kuvandudzika kweupfumi weAfrica kunokwanisika chete kana paine kutongwa kwenyika kwakanaka.
Abohlangothi olulawula ezemihloliso elizweni lweZimbabwe School Examinations Council namhla batshele idale lePhalamende ukuba ukugqila kumhloliso yesibanga seordinary level lonyaka kusabalele elizweni lonke. Ugqitshwa namhla umhlangano owe-US African Leaders Summit okubuthene inkokheli yezwekazi labensundu, iziphathamandla zikahulumende welemelika, abenhlanganiso ezizimeleyo, ingcwethi zezenotho, osomabhizimusi labanye. Iqembu leMorocco aliseyi kungena kufinal yomncintiswano owe-FIFA World Cup ngemva kokunqotshwa yiFrance nge-2-0 emdlalweni obumnandi okwamagama izolo. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Abohlangothi olulawula ezemihloliso elizweni olweZimbabwe School Examinations Council namhlanje batshele idale lePhalamende ukuba ukugqila kumhloliso yesibanga seordinary level lonyaka kusabalele elizweni lonke. Izimsek ithi kulaba ngamakhulu phose ayisithupha 588 ababanjwe beqila emhlolisweni. Bathi njalo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lokucubungula ukuqila lokhu kumhloliso. Ngakho-ke ngabala qiniso ukuba impumela yemhloliso ka-O-Level iza kwethulwa nini. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha ubufakazi phambi kwekomiti yepharlamende ebona ngezemfundo, umsekeli womholi wezimsec umnumzana Farah Izisengwe uthi uphenyo lokugqilwa kwemhloliso luqhubekela phambili njalo kulabantwana abaningi abakhangelelwe ukubanjwa ukuba baqila.
About 588 candidates were caught along the way during the investigations, but we believe that there are more. There are more, and this will be caught during the marking exercise.
Abantwana abafika 588 abaloba imhloliso babanjwa ukuba baqila. Sikholwa ukuba baningi abaqilayo, lokhu siza kubamba lapho sesimaka.
Umnumzana Zisengwe uthi impumela yemhloliso ye-advanced level izaziswa ngozibandlela omnyaka ozayo, kodwa ye-O-Level ayazakali ukuba izaphuma nini, esithi izaziswa nxa sebegqibe uphenyo lwabo. Izimsec ithi balolwazi abalalo lwalwezi nsuku olwe-malpractice detection tool olubatshengisa ukuba umuntu uqilile emhlolisweni luba hatshi. Uthi bonke abantu abaqila emhlolisweni ngabaphiwa imiklomela njalo bazamisa ukuloba imihloliso okweminyaka emibili. Iqhubeke isithi uduwa abahlangana lalo ngolokuba abantwana babanjwa beqila emhlolisweni sebephikisa impumela leyi behambisa izemsec emthethwandaba. Omunye umzali umnumzana Ronald Mlilo utshengise ukungajabuleli inyathelo lezimsec esithi bona yibo abalobuchapa.
Inhlanganiso ezimsec yiyo eresponsible ngokulika kwama-O-Level exams alekileyo.
Omunye njalo umzali umnumzana Libert Sibindi usole izimsec ngokuqilwa kwemhloliso lokhu.
Izimsec act ngendlela emengayo ijezisa iminyaka emilutshwane kumbe amafayini amalutshwane angazisi ubuhlungu abantu abalikhisa amaphepha. Mina ngiyakhuthaza ukuthi khathesi izimsec act kumele beyi-amende ukuthi ize ibe lama-stricter conditions, lama-stricter sentences yabantu abalikhisa amaphepha ukuze sigcine i-integrity education eZimbabwe.
Kodwa umnumzana Sisengwe uthi izimsec kayila okwaneleyo kokusebenzisa ukuvimba imikhuba yokuqila. Uthi lokhu sekwenze ukuba bazadinga usizo kubabalisi lakuzulu wonke ukuze udubo lokuqhilwa kwemhloliso liqedwe. Kule ndawo ezifika inkulungwane lengxenye 2500 ezilotshelwa imhloliso ye-olevo, kodwa izimseki lezisebenzi ezingamashumi amathathu lengxenye 380. Izimseki ithi izama ngazo zonke indlela ukuba imhloliso ingaqhilwa, esithi bafuna ukuba umthetho wezimseki act ubanikeza amandla ukuba labo abaqhilayo bajeziswe ngokuphiwa iminyaka eminingi ejele. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ngundoro uthi ugatsha lwakhe luzabeka umthetho wezimseki act ePhalamende ukuba kulungisizwe okuningi okuhluphayo.
We are also looking at a whole host of other issues in the education sector that have
khangele ezinye izinto ezikugatsha lwezemfundo. Sifuna ukubeka indlela zokuba lokhu silungise umthetho okhangela lezi zinto
put in place by the act.
Izimsec ithi imihloliso ye-ordinary level e-mathematics paper 1-2, English paper 1-2, le-combined science 1-2-3 yaqilwa. Isithi imihloliso yaqilwa kakhulu endaweni ezinjengeChipinge, Maswingo nezishabane. Ukuqilwa kwemihloliso eZimbabwe sekusabalele lasemakolishini emfundo yaphezulu kulandela ukuqilwa kwemihloliso e-University of Zimbabwe, lapho kwabotshwa khona umkhulu wamapholisa oyenza izifundo zomthetho. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uqhitshwa namhla umhlangano o-US Africa Leader, African Leaders Summit okubuthene inkokheli yezwekazi labensundu, iziphathamandla zikahulumende wele Melika, abenhlanganiso ezizimeleyo, ingcwethi zenotho, osomabhizimusi labanye. Namhla kuhlolisiswa indlela ezijiyeneyo ele Africa lingasebenzelana ngayo lele Melika ekuqhubeni inhlelo ezinganceda uzulu. Intatheli zindaba yethu uGibbs Dube usemhlanganweni lo e-Convention Center e-Washington DC khonapha eMelika. Unjani Dube?
Hayi nonsekunyampila kakhulu ke unjani khona ngapho makomenti?
Hayi kuyaqanda lapha siyagodola. Kwenzakalani namhla khona ngapho?
Ye, ngaphandle komqando sibili wona lo otshaye kakhulu indawo leyi. Siyabona ukuthi-ke lamhlanje umongameli Joseph Biden usanda-ke kwethula amazwi akhe amanye njalo aqakathekileyo. Khonamanje ubekhuluma-ke le nkokheli yezwe akwazi le-Afrika bekhuluma ngakhonokhu-ke ukuthiwa i-agenda 2063. So ukhulume nje sithi hayi bona kwabo abemelika lapha wabona ngazani vele kumele bencede izwekazi le-Afrika kwenzela ukuthi lithuthuke njalo lilungise kuhle konke okudlelana lozulu. Singathi-ke khanye ngazani kulokujabula okunye okuthize phakathi kwabantu abadabuka kwizwekazi le-Afrika, ikakhulu nxa sikhangela umongameli wakwe-Senegal upresident Macky Sall, yena vele njalo umgcini sihlalo we-African Union. Ukhulumile laye kabanzi sibili emhlanganweni lo lapha tshele khona uBiden ukuthi hayi uzisisile ukuthi kwini ufuna nokuthi akwenze uBiden kuzwekazi le-Afrika, njalo lokuthi bacela ukuthi babambisane indlela kulokuthi endleleni lapho kube lomunye ogande omunye izithende. So kwasekubuya njalo u-African Union Commission Chairperson uMoussa Faki Mahamat la ukhulumile sibili esithi kumele sibili kuncedwe kakhulu izwekazi le-Afrika ngoba lidonsa nzima entweni eziningi kudemokrasi. Nxa sesibuya-ke ulondoloza ilungelo likazulu sibe sibona khonokho-ke i-rule of law. So kuningi kakhulu kade bekuxoxa nje lamhlanje kukhanya kuya phambili sibe ukuthi baxoxisane kuze kuyetsha nje isikhatshana. Kuzaba futhi kudliwa kathesi-ke ku-leaders working lunch lapho kabe kukhulunywa khona ukuthi allright bona ubuyile lapha phela akusitshela ukuthi ufisane. So kungazani-ke ingxoxo engani yabe ilula kodwa isenzekeni sibili nakho lokho kulandwa ngabejabuka kuzwekazi le-Afrika makumede.
Kukhona yini okuzwakalayo okuza kwethulelwa izwekazi le-Afrika ngele Melika?
Ye, siyabona okunye okukhulu ongazani kukhona sibili ongazani uBiden ukhuluma ngakho kakhulu yikuthi sibili kule mali emabhiliyoni lamabhiliyoni okumele yethulelwe izwekazi le-Afrika ekukhangelane lezokuthuthukisa iminotho yamazwe atshiyeneyo, okukhangelane lokudinga amanzi emifuleni kumbe ngithi ukulungisa amanzi angalahlambulukile. Kuzobuya-ke lokudla ukuthi kudingelwe abantu ukudla, food security. njalo lokuthi bavikelwe abantu malwecacha njengokuthi emazweni amaningi kugcwele amalwecacha sibe nxa sihlangela kubosomalia sihlangele lamanye amazwe kunzima sibile kakhulu kodwa ubiden uyathembisa kakhulu ukuthi hayi uza kujekajeka khonokho ezama ukuthi akulungise okunye njalo okukhanya kuqakathekile kakhulu ubiden uthe uzazama ngamandla ukuthi i-African Union ibe permanent member ye-G20 so lokhu kuye yinkalakatha yento sibile yenziwe ngubiden njalo izolo simzwile futhi esithula umbiko oqakathekileyo kakhulu esithi yena vele sebengene kakhulu kolapho-ke khonokho kumele ukuthi kwenziwe kuzekazi ye-afrika ake sizokunye kwangikhona akhulume ngakho wakugcizelela futhi namhlanje khonokho Mahmoud.
And the United States is committed to supporting every aspect of Africa's inclusive growth and creating the best possible environment for sustained commercial engagement between Africa companies and American companies. The United States is all in on Africa's future.
Sizimisele ukusekela wonke okuzathuthukisa izwekazi le-Afrika okunjengokudlelana kwamakampani akwelemelika lakuzwekazi le-Afrika. Siphakathi kwakho konke okumayelana lekusasa yezwekazi le-Afrika. Esikwenze eminyakeni emibili edluleyo phansi kwenkokheli yakwelemelika kuqakatheke kakhulu ngoba kukhona okukhulu engeza kwethulela uZulu. Ukuqala elemelika lizalobelana lezwekazi le-Afrika isivumelwano esikhulu kakhulu esimayelana nokuthengiselana okuthiyeneyo. Lapha sikhuluma ngokuthengiselana okuza kwenza izwekazi le-Afrika nelemelika adlelane kahle. Lokhu kuzavula amathuba amaningi kakhulu. Lapha sikhuluma phela ngokuzabamba abantu abafika phose ibhiliyoni lengxenye 1.3 billion.
And a continent-wide market totaling $3.4 trillion. And with the new MOU, we're doing things correctly, enshrining protection for workers, both across Africa and in the United States, looking out for small and medium-sized entrepreneurs and enterprises.
Lo ngumongameli Joseph Biden obekhuluma izolo emhlanganweni we-US Africa Leaders Summit e-Washington DC. UGibbs Dube ubuye waxoxa njalo lomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe ese-Dallas e-Texas. Umthombeni uthi eleZimbabwe lingathola amantshontsho.
Iyisamiti eqakathekileyo kakhulu ngoba i-United States of America yiyo ekhokhelayo emhlabeni ikakhulu nxa ukhangela ngezomnotho welizwe. So umbona ngathi abakhokheli laba nxa kuyikuthi babuyile lapha bahlala phansi bakhuluma baletha kuhle izikhalazo zabo, yena uBiden uvele ule program ayifuqayo le global warming. Yikho ke bangaletha kuhle izinto zabo, yikuthi nje ngamadoda ahlakazekileyo bekufanele ukuthi bona baqale baye emhlanganweni wabo bodwa kulongale i-African Union bastrategize balungise babone ukuthi nxa sebefika lapha baze banaba bakhulume baxamalaze banabe bayele bayele. Bekufanele ukuthi babuye bephethe ilitshe lapho ukuthi hayi thina ayisithi esiphambanisa umhlaba, ayisithi i-Afrika ayila zinto ezikhupha intuthu eningi eyenza ukuthi umhlaba lo kukhanye kungazela zulu, kungazela i-weather lesitshintshi siba yilokho. Khonapho-ke bebezathola ukuthi khona uhulumende walapha abakhangele ngelinye ilihlo elitshiyeneyo nxa kusiza ku-development.
Elezimbabwe-ke baba Mthombeni ubona nzani-ke liyatholani kholapha njengoba sibona ukuthi-ke kulezi jeziso zenotho njalo-ke umongameli okade anxuswanga ukuthi abuye phela emhlanganweni lo.
Kuzaba inhlanhla-ke ngoba angithi le Zimbabwe ingxenye yalokhu, yikho-ke nxa iyingxenye yalokhu ibizathola layo iZimbabwe khonapho ishare yalokho oyabe kuvunyelweni khona lapho. Yona iZimbabwe ivele ilokwayo okuhle elakho ngokokuthinta nje kube kusukuma kuphela ilizwe lelanabezeliziba rayithi libuyele endaweni yalo. Asilo lizwe phela elife kakhulu lelena lifuna nje ukulungiswa kuphela kulungizwe kukhandwakhandwe bese kuphuma into eyiyefunakalayo. Mbona ngathi beliza liza benefitha kakhulu khonapho nxa kuyekuthi kukhona ofwa nguhulumende walapha ekhokhelwa nguBiden.
Umnumzana Raphael Mthombeni ulandela ezombusazwe eseDallas, Texas, khonapha eMelika. Silokhu silo Dube ecingweni. Ungaphetha Mthembo ngokutshela abalaleli ukuthi ugqitshwa njani umhlangano lo, njalo iZimbabwe ikhangelele ukuthola lutho na ngamafitshane?
Ye, ukhanya ngazani-ke makumede-ke kuzaba lokukhulumisana bengakayenzi lokho kuthiwa yi-press conference kusihlwa lamhlanje bazakhulumisana ngokuthi ikakhulu ukudla ukuthi kulungiswa njani ukuthi abantu badingele ukudla kuzwekazi le-Afrika, njalo lokuthi kube le into ezinjengeziphala zemkhosi okunjalo kwenzeka ukuthi ukudla kufakwe endaweni lapho kwaziwa khona ukuthi umuntu wonke olamba uyadapha khonapho. Lokunye njalo ekade singani azange sokufake khonapha. Kukhanya umnumzana Steve Masiyiwa ubekhona laye khonapha emhlanganweni lo, kodwa singesanga ukuthi sikhulume laye. Izolo ntambama-ke kuzwakala ukuthi uhambe khona ngale State House, not a State House, e-State Department, lapho afike khona wethula umbiko wakhe. Ikakhulu ekhuluma nge-technology lokuthi abatsha kumele benzweni, njalo lokuthi izwekazi le-Africa kumele lincede ngani. Yena ukhangele kakhulu kwencingo-ncingo lokhu uyakwazi umakhalekhukhwini into ezinjalo ukuthi kumele abantu indlu inyangayinye kube lo makhalekhukhwini, ukwenza ukuthi benxa ukuthi uMagumede efisa ukuthi axophe lo gogo exhubeni lakhe khona ngale kwesikhobokhobo, kuzwakala ukuthi kuya ngathi. Then ekugcineni-ke khonapha-ke umnumzana Frederick Shaba laye uzwakala ukuthi uhambe e-State House khona ngale kudina lapho abatshaye khona ezimnandi. Angisizwa ngokutsho ukuthi lami ngihambile kuba ngihambanga Magumede, kodwa-ke kukhona kade ngani nakunukani okokumnandi okuseduze khonapho. Kuzobuya-ke namhlanje kule summit photo ezayenziwa phela nti kumele behlangane beshaye imifanekiso. Umfanekiso phela ungawushaya ufake esikhwameni obesitshengisa abanye khona ngalo abangani bakho ukuthi phela mna bemele uBiden nakho phela sibona zani uShaba la uzayenza njalo.
Hayi, siyabonga Dube, siyabonga kakhulu.
Sibongele kakhulu Magumede.
Lokhu sikudaba lunye olomhlangano we-US African Leaders Summit kayisizo nkokheli zamazwe kuphela ezihlanganayo, kodwa kulabanye abaphatheka kweminye imihlangano emaceleni, laba bagoqela benhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso zokulwela amalungelo oluntu, osomabhizimusi, ingcwethi zezenotho lenhlanganiso zabatsha. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa lesizalwane seZimbabwe unkosazana Cynthia Chigwenya osemhlanganweni lo ebuye ephansi kwequla lohlangothi lwabatsha enhlanganisweni yomanyano wamazwe abensundu owe-African Union.
Size lapha e-Washington DC ukuthi sizokhuluma indaba zokubuswa kwamazwe nokudlelwana kwamazwe ase-Afrika nalapha e-United States of America.
Wena ukhanye ngumuntu omutsha ngapha uhlangane labakhokheli lenkokheli zamazwe ezwekazi le-Afrika, ubuye lenhlanganiso yiphi?
Lapha ngize ngenhlanganiso yase-African Union. Ngingumunye wabantu abayi-5 abakhethwe i-African Union ukuthi bamele indaba zabantu abancane or abantu abanja e-African Union.
Kukhanya abesifazane sebephatheka ikakhulu abesifazane abatsha sebephatheka kakhulu kwezombusazwe lokunjalo. Ubona kusemukelwa yini inkokheli?
Indaba yokungena kwabantu abesifazane abesimame ekubusweni kwamazwe into encomekayo kakhulu, njalo sibona ukuthi noma kungela abantu abesimame abaningi kule ndaba zokubuswa kwamazwe akusafani nalapho nale ndlela ebekhona mhlawumbe iminyaka edlulileyo. So ngesikhathi sibona ukuthi kuyangezelela abantu abesifazane bayaqala ukungena kundaba zokubuswa kwamazwe. Although kunama-challenges abahlangana lawo, sometimes ama-traditions or izifo aziyamukeli ukuthi abantu abesifazane bangene kulezi zinto, kodwa siyabona ukuthi inani labo liyangezelela.
Kuyini ongathi ubuye lakho wena uvela e-Africa? Sithi uvela esabeleni se-Southern Africa, eningizimu e-Africa, obuye lakho wabuya uzokuphakululela kumhlangano wonayo.
kulo mhlangano sikhulume ngendaba yoku bambisana labantu abantsha ekuxazululeni some of the conflicts ezenzakalayo especially in Southern Africa. Siyabona ukuthi elizweni leMozambique kulabantu abasakhula abaphatheka kundaba zodlame. So lapha masikhuluma kule conference or kule mhlangano sikhuluma ukuthi inkokeli zethu la e-Africa kufaneke zikhangele laba bantu abancane ukuthi yini ebangela ukuthi bangene kulezi ndawo ukuthi baqala ukuphatheka kudlame.
Kuyini-ke okusukutholile wena kumhlangano lo ozabuyela lakho lawe uyekusebenzisa ukuhlela kani?
Engikuthole kulo mhlangano yikuthi indaba zombusazwe ukwenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono yindaba ezidinga ukuthi abantu babambisane basebenzisane. Sibona ukuthi kulo mhlangano we-US Africa Summit bekula inkokeli zamazwe bekulabantu okuthiwa basuka kuma-non-governmental organizations, ama-CSO, civil society organizations. So I think from labo bantu yabona ukuthi abantu abaningi they should have a stake, kumele baphatheke ngendaba zokubusazwe, hhayi ukushiyela nje abantu abayenza okwepolitics masingabele kanjalo.
Unkosazana Cynthia Chigwenya isizalwane seZimbabwe okuqula labe African Union emhlanganweni oyi-US African Leaders Summit esixoxelaye khonapha eWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingozi yezulu elesiphepho lesnow ehlasele izigaba eziningi ezingezansi kwele Melika kusukisela izolo ibikwa isibulele abantu abathathu esigabeni seLouisiana. Iziphathamandla zaleso sigaba zibika ukuba kulabanye abalimele kakubi abasesibhedlela okwamanje. Izolo elemelika lilobelane isivumelwano lele Benin kanye lele Niger esibiza izigidi eziphezu kwamakhulu amahlanu amadola $504 million. Limali ngeyokuphathisa kunhlelo zentuthuko ezijiyeneyo ngenhloso yokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olondoloza amalungelo oluntu. Abaphila ngokuthengisa imizimba eZimbabwe sebemanyane labo sowabo ezansi yezwekazi le-Afrika kunkuthazo yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi ngokusemthethweni ukuze basebenzele endaweni eziphelileyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Laba ngabaphila ngokuthengisa umzimba nabanye abantu abakade besemkhosini wokulwa kombiko wamalungelo abo eJohannesburg kwele South Africa. Umbiko lo uveza ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okukhulu kwabaphila ngokuthengisa umzimba emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso emela amalungelo abo eZimbabwe Sex Workers Alliance, umnumzana Grigol Brighton Carter odume ngokuthi nguThoni uthe Zimbabwe babhekane lenqwaba enhlupho ngenxa yemithetho engabela ukusebenza kwabo.
Ukubandlululwa le violence from ngaba ngama clients kumbe ngamapolisa kumbe ngamanye from amanye ama sex workers. Lokho uyakwazi ukuthontelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama clients kumbe maybe ni police brutality. Also uyakwazi ukuthengela abantu ngamanye ama sex workers ngenxa yokuthi maybe babe nomona or something.
Ngokutsho kwalombiko owethulwe ngemva kocwaningo oluqhutshwe inhlanganiso e Hands Off Program kulezehlakalo zokuphulwa kwamalungelo abakulumsebenzi ezedlula inkulungwane ezimbili 2009 ezenzakala emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique kusukela ngompalakazi ka-2001 kusiyafika umpandula ka-2022. Esethulwa lumbiko eJohannesburg, uNkosazana Pamela Chakubinga oyisizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla enhlanganisweni yabaphila ngokuthengisa umzimba kule South Africa esisonke uthe abakulo umsebenzi emazweni la bayabulawa, ukutshaywa, ukudlwengulwa, ukuntshontshelwa nokubotshwa mahlayana.
Four pillars atinengeti focus on now, which is physical.
Bahlukunyezwa enyameni, emoyeni, ngokocansi, nangokuthathelwa imali yabo. Okwamanje siphakathi kokubisa ukuthi umsebenzi wabathengisa ucansi kube semthethweni emazweni asezansi yezwekazi
le-Africa.
EZimbabwe kutholakele ukuthi ezinye inhlanganiso zezenkolo ziqhubeka zisethula inkulumo ezibangela inzondo kwabathengisa imizimba. Esinye isizalwa seZimbabwe njalo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabakulumsebenzi abasakhulayo ezansi yezwekazi le-Africa, uMnumzana Leroy Gumbo uthi sebethole ukuthi sekusanda kakhulu ukuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ucansi abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu.
The laws are criminalizing sex work.
Indlela ezakwenza abathengisa ucansi bebe lamalungelo abo agcweleyo yikuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni. Lokhu yikho okuzakwenza bengabandlululwa emphakathini.
Ezinye izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi laba zigoqela ukungemukelwa ezinkonzweni, ukukhangelwa njengabantu abangcolileyo, ukwalelwa usizo lokwelatshwa ezibedlela lokubandlululwa emphakathini. Kodwa-ke akusibo bonke abantu abavumelana lalaba abathengisa umzimba. Umvangeli ozimeleyo ozibiza njengombhalo weBhayibhili, uMnumzana Mduduzi Mgutshini uthi umbhalo kawuvumelani lelungelo elifunwa ngabathengisa umzimba laba.
Abanye ngabazenzi ukuba kiwo, abanye kuyinhlupho ezithiyeneyo ezenza begcine bephakathi kwalowo msebenzi.
Uhulumende waseSouth Africa useluqalile uhlelo lokuthi ucansi luthengiswe ngokusemthethweni njengoba ukubunjwa komthetho ohlose lokhu sekukubanga laphezulu. Lobanje uhulumende weZimbabwe engakaphumeli obala ngalapho amekhona ngodaba lokusebenza kwabathengisa ucansi ngokusemthethweni, isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngo-2015 ngemva kokubotshwa kwabesifazane abebesetheswa icala lokuthengisa ucansi saveza ukuthi akukho emthethweni kubabophela nje ukuthi batholakale besemgwaqweni kungela bufakazi bokuthi bebethengisa ucansi. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, ngintuso Kumalo.
Iqembu leMorocco aliseyi kungena kufinal yomncintiswano weFIFA World Cup ngemva kokunqotshwa yiFrance nge-2-0 emdlalweni obumnandi okwamagama izolo. Lokhu kutsho ukuthi iFrance yiyo ephethe inkezo okwamanje izanqikilana le-Argentina kufinal ezadlalwa ngesonto. Ukwehluleka kweMorocco ukufinyelela kufinal kwephule inhliziyo zabalandeli benguqu abaningi ezwekazi le-Africa ekade sebethembele kuyo ngemva kokugunyulwa kweGhana, Senegal, Cameroon leTunisia. IMorocco idlale kuhle lanxa nje inqotshiwe isizadibana leCroatia ngomgqibelo kumdlalo wokudinga iqembu elizaqeda lumncintiswano lihlezi kuzinga lesithathu. Kodwa iningi selimelele ifinal ngesonto lapho okuzakhanya khona ukuthi iFrance yaqhubeka iphethe linkezo yini kumbe yemukwa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abohlangothi olulawula ezemhloliso elizweni lezimsec council namhlanje batshele idale lephalamende ukuba ukuqila emhlolisweni kusibanga se-ordinary level lonyaka sokusabalele elizweni. Oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.